Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kwesihlwa mthwakazo omuhle ngomgqibelo mhla ka 27 ku May 2023. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngibambele uPraxedis Jeremiah uzaba lani kusikhatshana esilandelayo. Endabeni zethu lamhlanje kusungulwe uhlelo lokuhlola amabizo abazavota kukhetho oluzayo.
Ngilapha eZim Expo wanu ukushowcase i-business yami, ngibona abanye amaZimbabweans, not only amaZimbabweans, abantu wonke abafuna ama-services ethu. Mina ngiyenza i-mortgages. Nga udinga ukuthenga indlu e-America uyabuya kuzongibona. Ngisebenza i-Georgia and Texas.
Kusungulwe umhlangano we-Zim Expo e-Atlanta, Georgia khonapha eMelika oqhubekela phambili namuhla. Kanti umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzakwazisa ngomvulo ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela.
Inengi labantu edolobheni lakobulawayo liphume kuseni lilesifiso sokuyahlola amagama abo ku-voters roll. Lathola izisebenzi zezeki lamapholisa besithi ingwalo ezimumethe amagama abo azikalethwa kulezo ndawo. Unkosazana Helen Zivira, womunye abavukela endaweni ezibekwe ngabezeki kodwa ohambela ize.
Akula muntu ohambi othole lapho kade kuvulwe khona. Ibulawayo yonke bekuvaliwe. Abantu bebehlezi belindile. Abantu bebemelele ukucheck amabizo abo. Mina umbuzo wami usukuzeki ukuthi maZimbabweans asivule namehlo ngoba sekuqalisile. Siza kukwanisa yini nxa sisehluleka ukuthi sidemand ama rights ethu ukuthi izeki i-announce i-date elimhla ka 27 to 31 May.
Ugogo omangwenya ukhala ngokuthi abezeki badlala ngengqondo zabantu.
Izeki le yiyo efuna ukusitshayelela phansi njengeminyaka yonke. Ukusukela kwavotwayo izeki yetshayelela abantu kusukela kulonkomo yewinile zeki into yonke into lokho silandelela zeki.
Unkosikazi Bongwe Ncube uhambe labangane bakhe ukuyahlola amagama abo bathola tololo uzonde kakhulu ngesehlakalo sanamhlanje.
Wasebenza kubinantshemba telinyonga ngabatshela ngathi mina okutsho ukuthi thina nxa lisikhangele ngingakangaka lapho engivelela
uhlelo lwekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC lokuvulela uZulu owabhalisa la ukuvota ukubana ahlole amagama kuluhlu lwe-voters roll lwehlulekile ukuqala kuhle namhlanje kobulawayo njengokwethembisa kwale commission. Namhlanje bekulusuku lwakuqala unsuku ezinhlanu ezabekwa yiZEC ukuthi abantu bahlole amagama abo. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasfanda.
Inengi labantu edolobheni lakobulawayo liphume kuseni lilesifiso sokuyahlola amagama abo ku-voters roll. Lathola izisebenzi zezeki lamapholisa besithi ingwalo ezimumethe amagama abo azikalethwa kulezo ndawo. Unkosazana Helen Zivira, womunye abavukela endaweni ezibekwe ngabezeki kodwa ohambela ize.
Akula muntu ohambi othole lapho kade kuvulwe khona. Ibulawayo yonke bekuvaliwe. Abantu bebehlezi belindile. Abantu bebemelele ukucheck amabizo abo. Mina umbuzo wami usukuzeki ukuthi maZimbabweans asivule namehlo ngoba sokuqalisile. Siza kukwanisa yini nxa sisehluleka ukuthi sidemand ama rights ethu. Ukuthi iZEC iannounce idate elimhla ka 27 to 31 May.
Ugogo omangwenya ukhala ngokuthi abeZEC badlala ngengqondo zabantu.
IZEC le yifuna ukusichayelela phansi njengeminyaka yonke. Ukusukela kwavotwayo iZEC yechayelela abantu kusukela kulonkomo yewinile iZEC. Into yonke into lokho silandelela iZEC.
Unkosikazi Bongwe Ncube uhambe labangane bakhe ukuyahlola amagama abo bathola tololo uzonde kakhulu ngesehlakalo sanamhlanje.
Basebenza kubi mina nichemba tshela inyongo ngalo. Ngabatshela ngathi mina okutsho ukuthi lina nxa lisikhangele ngingakangaka lapho engivelela khona liyakwazi ukuthi ukukhatshana okunganani. Khathesi abantu laba ukuthi babuya lapha ngihamba labo khonapha bezekhangela ukuthi amabizo abo nampa bayabuyela lithi kusetshenzwe njani. Li announcele into yenu leyi libona ukuthi isikhathi senu esokuthi lisebenza sikafiki.
Ukhansila wempopo Donaldson Mabutho ukhuthaza uZulu ukuthi angakhalali njalo angalahli ithemba kodwa abuyele njalo kusasa.
Sithi abantu bakithi bengadeli bengadinwa lathi njengabo ukhansila siyabe sincedisa sibhoda sibona ukuthi ama-centers wona lawo kusasa avuliwe. But into esikuthanda ukuthi sikhuthaze ubulawayo omuhle umthokazi omuhle ukuthi hhayi bantu bakithi asingadinwa. Kusasa sivukeleni siyekhangela amabizo ethu siyakwazi ukuthi kule ndaba ze-debt limitation ingcele isitshintshile asihambeni siyekhangela ubona ukuthi uvotela ngaphi njalo kuwadiphi.
Kukhanya indawo eziningi zelizwe abantu babenelisanga ukuhlola amagama abo namhlanje. Umnumzana Bednico Bebe webandla eliphisayo le-Triple C uthi enkayi lakho akulanto enziweyo.
Ngikhuluma kunje nje enkayi i-material ngikhona ifike kuma-venues namhlanje. Ngizini indlela namhlanje kakula msebenzi ozakwenziwa baba besenza i-setup. Njalo ngizwa kuthiwa lapha kobulawayo ke imtshina kayikafiki sikhuluma kunje nje. Kutsho ukuthi ngezinye indlela enxa izafika namhle busuku kumbe izafika kusasa. Ngezinye indlela ke kutshengisa ke ngikutshoyo ukuthi ke iZEC ayikho prepared to run these elections.
Osebenzela enhlanganiso zabalwela amalungelo oluntu uReverend Engliston Sibanda uthi okubuhlungu ukuthi abeZEC abachasisi ukuthi kungani lolu hlelo lungaqalanga kuhle namhlanje.
Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi iZimbabwe Electoral Commission yehluleke ukuvula ama-ofisi abo. Kungapha betshele abantu ukuthi abantu babuye bazokhangela abazohlola amabizo abo. Kodwa-ke njengoba besingazi ukuthi isizathu kuyini sibangela ukuthi sicabanga ukuthi mhlawumbe indaba zokuthi ama-logistics abe engakabi in place kuyenzakala kodwa into esikhangeleyo ukuthi basithele in advance baxolise uZulu.
Indawo eziningi zelizwe ogoqela iHarare ebe zibekwe iZEC ukuthi abantu bayehlola amagama abo kuvoters roll zibikwa ziphuzile ukuvulwa kuthi ke lezo zivulwa ngo-7 ekuseni besengelawo uluhlulo amagama abantu. Lokhu kubangele ukuthi umqondisi obona ngezokhetho kuZEC umnumzana uyithole esilayigwana ethulele intethe zindaba umbiko othi ikhomishin yakhe engxenye ingagcina isengeza isikhathi sokupha ithuba uZulu ukuthi ayehlola amagama abo akhona na kuvoters roll. Imizamo ye-Studio 7 yokukhuluma layo usilayigwana yehlule esithi sikhulumele seZEC uJustin Manyawo yena bengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Abantu abaningi bathi bafuna ukuhlola amagama abo ukuze babone ukuthi bavotela kuziphi indawo kulandela ukwehlukaniswa kwemingcele emitsha eyafakwayo ngaphansi kwehlelo le-delimitation oluqhutshwa yiZEC. Uhlelo lolu luyaqhutshwa kuze kuyefika ngomhlaka 31 kwenkwezi lo nyaka. Ngimele e-Studio 7 igama lami ngeza-Jesus Banda.
Lokho sekudaba lunye lwezokhetho, iphephandaba eleChronicle libika ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ngomvulo ukwethula ilanga lapho okuzaqhutshwa khona ukhetho olukhulu lwalonyaka. Ekhuluma esebhinga namhlanje emkhosini wokuvula kwezakhiwo ezintsha zesikolo, uMnangagwa uthena ukhuthaze abantu ukuthi abavote ngoba kulilungelo labo. Bekungabizwa ozwayo namhlanje lapho izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ebezibuthene ngosuku lwesibili lombukiso wezamabhizimusi oweZim Expo 2023 owenzelwa edolobheni le-Atlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika. Lombukiso oqale izolo uphela ngomvulo njalo uhlanganisa osomabhizimusi abafisa ukungena kwezamabhizimusi eZimbabwe lalapha eMelika, abe ofisi yomeli weZimbabwe eMelika labantu makhaza. Kuzabe lokhu kuthokozisa uZulu, imidlalo yenguqu lokunye. Sibe lethuba lokuxoxa lomunye osomabhizimusi wesifazana, yena ke okumsebenzi wokuthenga lokuthengiswa kwezindlu, unkosazana Faith Nari.
Ngilapha eZim Expo wanu ukushowcase i-business yami, ngibona abanye amaZimbabweans, not only amaZimbabweans, abantu wonke abafuna ama-services ethu. Mina ngiyenza i-mortgages. Nxa udinga ukuthenga indlu e-America, uyabuya kuzongibona. Ngisebenza i-Georgia and Texas abalapha. But iZim Expo ilabantu bonke abayenza ama-business. Nxa uthengise ukudla, nxa ule-service yakho ye-cargo or any business, buyanini lapha eZim Expo ukuthi sibone abantu bonke. So lathi ama-Indians, ama-Chinese, they work together. Buyanini eZim Expo, we are here in Atlanta, Sonesta Hotel, and let's showcase your businesses.
Macebo bani ongawanika abeZimbabwe abafuna ukuthenga izindlu lapha eMelika?
Mina ngithi umuntu ongabuya lapha e-America engasebenza elamaphepha, lingamili ukuthenga izindlu because i-rent liyabhadala regardless. So ukuthenga izindlu, surprisingly, it's very easy. So lingabuya lapha e-America, lingahlala 1 or 2 years lisebenza, immediately start looking into the process of buying houses. Ukuthenga izindlu iphosa yangkhona kayihluphi at all. So mina I encourage you all ukuthi libuye libuze ama questions and lingahlali 10 years 15 years ulamaphepha. Even ungela amaphepha, indlu lapha eAmerica iyathengeka. Ama advantages angkhona ngeyokuthi ungathenga indlu 5 years ngaso uyithengisa ule mali, irent uyabhadala and then awutholi lutho. Ungathengi indlu even nxa sofuna ukuhamba ngkhaya, uyabona ukuthi indlu yakho maybe uyabuso uyibhadele off or uyazuza i-100,000 nxa suyithengisa uhambe ekhaya uthenge indlu yakho futhi ekhaya. So mina ngithi ungahlala lapha e-America ungahlali 2 years.
Abanye bathi dingakala i-good credit, i-credit enhle. Ungenzani nxa ufuna ukuthenga indlu ukuze ube le credit enhle?
I-credit kayihluphi. Nxa unamaphepha uyadinga i-credit card lakho, udinge maybe 1 or 2 other lines of credit. Ungabhadala i-credit card yakho every month on time. That's how you get good credit. Very, very simple. Ungaskipa, ungayekela ukubhadala i-credit yakho iyabheda.
Utholakala ngaphi-ke abantu abafuna ukuxhumana lawe?
Mina ngilapha e-Georgia. Ngile iwebsite yami ithiwa faithmortgagesinc.com. Nxa libuye eZim Expo ngile table lami lizambona, or best way is contact me on my website faithmortgagesinc.com.
Lo ke bekungunkosazana Faith Nari, osomabhizimusi womsebenzi wozokuthengiswa lokuthengwa kwezindlu, osebenzela eGeorgia lase Texas khonapha eMelika, esixoxelaye eseZim Expo 2023.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Abogatsha olubona ngezemvelo badubule babulala isilwane esisoda Maphongane ePlumtree izolo, esingesinye sezilwane esesiqede isifuyo zabantu esigabeni esifana lakondolwane kombimba ejujume lakumakhulela. Babikwa bebulele njalo impisi ezine. Kusenjalo omhlophe oqhuba inhlelo zokunakekela imvelo eMabhongane, umnumzana Adam Presto, uthi kungamanga aluhlaza okukhulunywa izakhamizi ukuthi nguye owaletha izilwane lezi ebantwini. Embikweni owethumelwe iStudio 7, uPristo uthe into ayivumayo ukuthi useyilethe ebantwini bakulezi ndawo kuphela zinhlelo zentuthuko ezifana lokugebhela izakhamizi amanzi loncedo alupha ezikolo. UPristo uthe izilwane lezi zingaba zafohla endaweni egcinwa izinyamazana zendle eWange National Park kube zingaba zavelela ngakuhlangothi lakwele Botswana ngoba lazo vele kuzindawo zenyamazana zendle. Okwamanje ke sesingena kusigaba lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula udaba lwezemfundo silonkosazana Magodonga Mahlangu owenhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, yona ekhankasela ukuthi abantwana befundiswe izifundo ezizabanceda empilweni. Inhlanganiso yakhe ikhankasela njalo ukuthi abantwana befunde ngaphandle kwembadalo ezikolo. Usichasisela ngokuthi sebafika ngaphi ngemikhankaso yabo kuhulumeni.
Education focus on what they have, their emotional development. How do they coexist with that environmental environment? So education should be tailored to make that. With your aunt and about the family,
walipendula yini uhulumende njalo laphumelela yini ngohlelo lokuthi imfundo ingabhadalelwa?
Imfundo ingabhadalelwa kule isimanga ngeke sakhangelungele izimfundo kakhulu kanje education amenze ekhiwe sahamba kuma hearing how it get over the power that it could equal the parliament kuma hearing ephela busi esifasa entiza waya kobulawa emabutheni wolu saya elifani waphuma iethical yakhulile okuhlungu ngemfundo yezimbabwe ukuthi ama-policies imithetho yonke ikhona wasekuthena kayayo imali uhulumende kalasifiso sokufaka imali noma sikhuluma ngemali udiakalayo kodwa singakhangela ikhala ifuna imali bathi abazali bathi bathatha ngaphi imali bona uma uhulumende ngelamali so indaba esikhonakele ukuthi bale kuthi khona abanamali kodwa umthetho isikhona ukulalela bayalalela kodwa ukuthi practicalize implemented by funding it akutholakali khonokho yinkinga esijola ukuthi wena there's no political will awukushabula mali ezimbabwemali class siyabale singarezesithi sikhona phani simanage so into esikhangele khona kumele kulungile sizakhangela futhi ngezemfundo ngasima ngelungelo lezemfundo ispointless ukuthi sikhona lama-policies ye-everything imfundo yaba ngamahara kodwa kwesileyo ukuthi sikhangele sinakekele insiza yemfundo.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Magodonga Mahlangu, isikhathi amandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC. Njengokwethembisa kwakhe uSithandekile Mhlanga uzabe khona ngevikelizayo
lithulela uhlelo oluphathelane labesifazane. Ephuma ke uMamhlanga sokungena uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sihlaziya udaba lomumo wezizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa. Kuyona le iviki ngolwesithathu kukhangelelwe ukuthi inhlanganiso ezithiyeneyo ezibalisa Operation Dudula lezinye zizatshengisela zisola labo abahlala kulelo lizwe le South Africa bengela maphepha asemthethweni. Ukuhlaziya lolu daba silesizalwane seZimbabwe esihlala ePretoria kwele South Africa, umnumzana Cassius Jesus Simana Mpofu.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga baba nyabangababa linjani khona ngapha.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani lezi nsuku nxa sikhangela udaba lwe-xenophobia lolu esiyasiluzwe? Unjani wona umumo?
Umumo wamanje kuthule nje, kuthula kulanto nje enkulu eyenzakalayo. Sizwa nje bona abeDudula laba besithi bazaba le matshi mhlaka 1 June, so asikwazi ukuthi ke kuthuthu kuzophumani lapho. Kodwa ke okwamanje hayi kuthule. Lakhona umumo okhona kade sindawa zokuthi amagetsi ayacima lokhu nalokhana, abantu bakhanya ngathi kakhulu siba lento eziningi ezibakhathazayo ezedlula lezi zinto ebezibakhathaza isikhathi esidluleyo, ngoba la mathuba omsebenzi wona kwawo makunje, so angeke vela bekhona. So kukhanya ngathi hayi okwamanje kuthule, akulanto nje ekhona eyenzakalayo.
Kodwa nxa ukhangele baningi yini abasekela umbono lo ofana lowabo Dudula wokususa abantu elizweni leSouth Africa?
Abekho baningi abantu abasekela iDudula, ngoba iDudula nangokwabo ngabantu nje, igroup yabantu abalutshwana abambalwa abasebenzisa imali, bayahaya abantu ukuthi benze lokho abakufunayo, basebenzisa amandla ukuthi bona bale mali. Bona ngokwabo abantu, ngoba sihlala emalokishini thina, abantu abasemalokishini le nto kabafuna ukuyizwa leyo. Babona umuntu wonke engumuntu, noma uphuma kuliphi ilizwe, abala nto nje enkulu abayikhuluma yembi ngabantu baphandle. Kuphela kule abantu abangasebenziyo, abaqhathwayo ukuthi babenze umsindo, abaqhathwayo ukuthi babangele ukungahlaliseki phakathi kwabantu njengoba sihleli nje emalokishini kunje. So
okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyabonga abalaleli we-Studio 7, ngiyabonga nabasakazi we-Studio 7, elibe lobusuku obuhle. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Cassius Jesus Simana Mpofu ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga ke uChris ngohlelo lelo liphuma lendaba litshone lendaba. Ingene kuviki yesitshumi lanye imidlalo yenguqu esibanga iseCastle Laga Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo ePSL edlalwe namhlanje emini.
Iqembu lebulawayo Chiefs libe ngutshikile obhanqa 1-1 leli Cranbourne Bullets emdlalweni obusenkundleni eluvive. Njalo umqeqeshi weqembu lebulawayo Chiefs uLizwe Suyese uveze ukusithiseka ngale mpumela ekupheleni komdlalo.
Ya, kudlalile umdlalo ezidlala nabantu sibe abadlala iCranbourne team akumangalisa amaresults athu makhenza abadlulile. Ya, into kakhulu engiyikhangeleyo mina, I believe mina ukuthi bona kumele sihlasele masidlala. Siyathola amagozi nayidroyile amagozi
umqeqeshi weqembu leCranbourne Bullets uNesbet Saruchera laye uthe uyathokoza lokuba bethole umklomelo owodwa namhla.
sesidlala singekho ekhaya kodwa hayi noma kunjalo siyathokoza ukuthola umklomelo owodwa sesingakhala ngokukhuthe sikwenze uhlozi lamanye amathuba esiwatholileyo kodwa hayi yikuthi khona nje kuyabe kungekho lula njalo kuyabe kungekho kuhle ukuba sichothoze abafana ngoba kuyatholakala vele emdlalweni wenguqu
eminye imidlalo edlalwe namhla kwisigaba secasilaka premier soccer league iphele kanje iqembu le-FC Platinum linqobele Black Rhinos nge-1 kanyanga se-National Sports Stadium kuthele yadalalo linqobele Manyika Diamonds nge-1 kanyanga se-Gibo kusasa ngensonto imidlalo iyaqhubekela phambili njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo iqembu le-Cape United lizemukela ele-Simbabora ngase-National Sports Stadium iqembu le-Triangle lizadlala lele-Shisham ngase-Gibo iqembu le-Highlanders lizadibana lele-Green Fuel ngase-Barber Fields kuthi iqembu le-Ngezi Platinum lizadibana lele-Dynamos ngase-Baobab ngomvulo iqembu le-ZPC Caribe lizanqikilana lele-Chicken Inn ngase-National Sports Stadium ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji
kuhlelo abaculi bethu namhla sihamba lo-Tencent Mfundundu Moyo odabuka eGwanda kodwa ucula ese-South Africa.
Lapana eGwanda esigawundeni eGaranyemba phansi khona lenjokwe ngomculo ayisenzanile kancinyane nje ngumuntu osaqala angahambi kakhulu kodwa nje ama-albhamu sengingaba lama-albhamu amabili iwona asephumile okwamanje ngisebenzelele esithathu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngingaxhumana lami kulezi number 078770 8473. Ngisebenzela ngase-South Africa ePretoria eThekwini. Bengakwazi ukuthi bengithole lapho. Lezi inomboro zocingo via WhatsApp njalo ungangithola noma ungifonela sihlala ziku online.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli.
Abalandeli mina ngizathanda ukubonga kakhulu kunabo abalandelayo nabangisapotayo. Njalo ngizoba nesicelo sokuthi nabathanda ukukhatha besikhathe emichadweni kuphi nakuphi bengaxhumana nathi lapho besikhathe siyabuya besisapote njalo bengaphela amandla ngokuthi hhayi thina into enkulu ebesiyicela nje ngokuthi sisapotwe ukuthi lam umusic lo enguzamayo uqhubekele phambili. Ngilethemba liwukholisileke umculo oka Tencent Moyo obesilaye namhlanje kuhlelo abaculi bethu. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Olivalelisayo, Praxedis Jeremiah.